Loku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Ngali vuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 18 Ntulikazi 2022 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika kumbe enye imali yaphandle kwelizwe.
Kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi leke imali.
Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kaMohadi, unkosikazi Abigail Millicent Mohadi Ambrose, ukuba ngukhomishina weZEC.
Uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena bezokuthiwa hayi kuneproblem lapha kwathi kwathi yiyo nje kuphela into engiyibonayo.
Uhulumende ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ahlukeneyo lamuhla.
Sizabagrupha ngama-working tutu sibathrene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-floor polish, njengemafutha okujoba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Amankampani eZimbabwe athengisa impahla etshiyeneyo phandle kwelizwe kumbe ama-exporters asezahlawuliswa indleko zokusebenzisa amandla kagetsi ngedola lemelika lenye imali yaphandle kwelizwe. Lokhu kulandela isiqondiso esethulwe libhanga lelizwe eleReserve Bank of Zimbabwe izolo livumelana lenkampani yeZESA ukuthi ibhadalise amankampani lawa ngemali yakwamanye amazwe. Unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ye-ZCTU, umnumzana Jafet Moyo, uthi lokhu kuveza sobala ukuthi uhulumende laye kayifuni imali yeZimbabwe lanxa esala ukuthi ibekwe eceleni kusebenze eyakwamanye amazwe kuphela.
Kusobala ukuthi uhulumende loba nje esala ukuthi i-local currency iqhubekela phambili isaliwa, kodwa phela ukuthi ama-companies aku-public enterprises akwanise ukuba ngama-company angakwanisa ukuyi-retooling, replenishing their machinery. Kuqakathekile ukuthi bathole imali yangaphandle kwamazwe. Yikho nje uhulumende sibone kuqakathekile ukuthi-ke bangayithola imali yangaphandle kwamazwe. Nxa bengasoze-ke babile-ke ama-companies athola-ke i-forex, bazayithola kuphi-ke imali yokuthi bakwanise-ke ukuhambisa-ke imitshina yawo. Ngisiyo-ke u-spokesperson wamakampani kahulumende, kodwa kusobala ukuthi nxa singathi basebenzise ama-RTGS ama-spares-ke lapha-ke abawafunayo, kusobala ukuthi lapha abazathenga khona azafuna imali yangaphandle izavela kuphi-ke imali. Into besiyikhuluma esikhathini esedlulileyo ukuthi nje imarket ngokwayo iyatsho ukuthi sisebenzise imali yangaphandle kwamazwe. Ngeyinye indlela uhulumende uyavuma-ke ukuthi hatshi ulandela-ke okutshiwo imarket.
Kungani pho uhulumende weZimbabwe esala ukuthi idola leZimbabwe libekwe eceleni njengoba sokusobala ukuthi akula muntu ofuna ukulisebenzisa, ngitsho lamankampani akho uhulumende?
Uhulumende singathi uyabenefita kumbe uyathola inzuzo ethize, kumbe abantu abaseduzane bayathola inzuzo ethize ngokusebenzisa idola leZimbabwe. Ukuliprinta lokhuyana kuwenza-ke babe le-access-ke emalini. Yikho sibona phela-ke liphela amandla ngokuphuma kwelanga lokutshona kwelanga. Ma sebejombile sebefuna ukwenza kumbe abangathi ngama projects abo ngaba ngama projects nje afuna nje ukubakhuphukisa igama labo kweze politics. Sibonile ama projects ke emgwaqo, ama projects ebembi okemba emgodi, ama projects athize sibili uhulumende gijima ngawo. Lawo ama project ke ebebhadalwa ke ngemali ke yona leyo ephakathi kwelizwe ukuthi uhulumente uyakwanisa ukuprinta. Sibona njalo nxa efuna ukubhadala kumbe ngama farmers nje aprinte nje imali abanike ama farmers ke imali yona leyo. So uhulumende uyayifuna le imali ephakathi kwelizwe ukuze kuphela akwanise ke ukwenza ngesilungu sithi arbitrage, abe thola ke inzuzo engayisiyo ke engakha ilizwe. Sibona ngani yiye ezavulala ke umnotho welizwe sisiya phambili.
Alo ke ngumnumzana Jafet Moyo unobhala jikelele wenhlanganiso elwela ilungelo lezisebenzi ezCTU. Umphathi ntambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube kanye losibalukhulu weReserve Bank of Zimbabwe bathi kumele idola leZimbabwe liqhubeke lisetshenziswa le mali yakwamanye amazwe ngoba ukulibeka eceleni kungaba lomthelela omubi kakhulu kwezomnotho. Abanye belokhu besola ukukhethwa kwendodakazi kamnumzana Thembo Mohati, unkosikazi Abigail Millicent Mohati Ambrose, ukuba ngukomishina weZEC. Abanye bathi ngemva kokulalela ukwethulwa nguMohati Ambrose kuma interview ayenzelwa emphakathini njengalokho okuthiwa ngumthetho, uMohati Ambrose wazwakala esethula imbono engelamkantsho. Abanye ngabathi unina kaMohati Ambrose uSenator Thambudzani Mohati ngomunye wabakukomiti yedale eyakhetha amakomishina la agoqela indodakazi yakhe. Amakomishina akhethwayo ayisithupha. Abanye njalo bathi njengoba ibandla le-CCC lingelamalunga kukomiti eyakhetha laba bantu, amalunga ebandla le-MDCT yiwo alomlando wokuvumelana lebandla le-ZANU-PF ekukhetheni abantu laba. Kodwa umkhokheli webandla le-MDCT umnumzana Douglas Muzora eloba enkundleni yokuxhumana e-Twitter uthe akusilo qiniso lokhu. Sixoxe lo Senator Kalipani Phugeni oyibandla le-MDCT ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngikubingelele msakazi, ngibingelele labalalele emakhaya. Ngiyabonga ithuba lokuthi ngixhumane nawe nabo njalo through wena. Indaba kadadewethu lo wakwaMahati iye isikhulunyiwe, yakhulunywa kakhulu. Inkinga engiba nayo ngento zeZimbabwe ukuthi ukhona umuntu oyi-one okwazi ukuphikwa asetshenziswe like black child wento ezimbi nje ufakwe emuntwini. Bakhuluma nje use appointiwe, u-appointwa ngemva kweprocess, kuyenzwa ama applications, kuyenzwa ama applications ku shortlistwe, unga shortlistwa ke ku publicize, enziwa ama interviews, kwenziwa i-grading eParliament, maso kwenziwa i-grading liyana sokunikezwa ke upresident ke then se appoint. So i-outcry le kube ibiyenzeke ngesikhathi applya, ngesikhathi shortlistwa, ngesikhathi siya interview kwalandelwa kwalandelwa ngazwisisi. But ukukhala manje ngemva kokuthi umuntu esehambe yonke le process, akungihlali kahle mina lokho. Ucabange nje kunguwe mfaka Gandhi uyeqala iprocess le ithi game isiphakathi ngoba nangu usuwina wena, bese kuthiwa hayi kune problem lapha kwathi kwathi. Yiyo nje kuphela into engiyibonayo, kodwa iprinciple bekungaba kuhle ukuthi ama positions afana nalawa kuavoidwe abantwana balabo ababukeka bangathi baphethe, ngoba vele kuyabe kunzima ukuthi babe neutral. Angicabangi ke kodwa ukuthi position yakhe imnikeza iauthority as an individual. I think this authority babe exerciser bengama commissioners, ayisuye onguye ophetheyo phezulu. ngenxa yalokho ke ngithatha leli thuba ukuthi ngimkhalalisele nginanzelela kakhulu udade wethu lwenkosazana yomvenda. Kuyajabulisa lathi abantwana bethu bazokwazi ukubheka babone ukuthi labesuthu kuleli lizwe kutsho ukuthi basangakhutshulwa ngempela, babambe amaposition aqavileyo aphezulu khonale.
Wena ngokubona kwakho usilungele na isikhundla sona lesi akhethwe kuso nxa ulawalalela ama-interviews akhe? Kumbe ubona ngani kukhona ukusilela?
Ngizwile abanye becomplaina ukuthi umama uMohadi is part of i-committee le eyamkhethayo. I am sure ukuthi uyabe wazi excuse ngoba yinto nje ekhangelelekileyo le ukuthi umuntu enze kanjalo. Umama uGqirha uKhuphe waye ku-committee yenale. Udadewabo omncane kunaye uBusi weza naye ku-committee le ukuthi abe ngu-commissioner. Umama uGqirha uKhuphe wazi excuse, so yinto esiyabe siyikhangeleleleyo. So hayi ama-interviews angiwabhekanga, ngiyabe ngikhuluma amanga, kodwa engikwaziyo ukuthi akekho umuntu ongabuya for this as a interview engekho qualified. Uyabe qualified, so kwama qualifications ngi clear ukuthi qualified ukuba ngu-commissioner from an academic point of view, kodwa okokuthi wenza kanjani kwi-interview hayi akekho engambonayo kubo bonke bona lapha abantu. Ngiyabonga msakazi.
Siyabonga lathi Khaliphani Phugeni webandla le MDCT ubekhuluma ke ecingweni le Studio 7 ekwoBulawayo. Uhulumende uthi ukhangelele ukuhlangana labesifazane abaqhuba amabhizimusi ayehlukeneyo lamuhla abanikeze ulwazi lokuwathuthukisa kwenzela ukuthi bathole inzuzo ethe xaxa kuwo. Lokhu kuvezwe umphathintambo kahulumende wobona ngeziphathelane labesifazane unkosikazi Sithembiso Nyoni kungxoxo wayiqhubele Studio 7. Unkosikazi Nyoni omela inkayi North edalele parlamente uqhubeke wathi kuyona le iviki baphakathi kokufundisa abesifazane kulungisa impahla ezibalisa isepha, amakhandlela, amafutha okugcoba la okuhlanza izindlu ukwenzela ukuthi baqhube amabhizimusi abo beziphilise. Wengeze wathi uhlelo lolu solwaqutshwa etsholotsho lenkayi, njalo akukhathelekile ukuthi wesifazane ophathekayo ukuliphi ibandla lezombusazwe. Utshele uSithandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi abanye sebafundiswa ukubhaka isinkwa, njalo labo abalezigayo bazaphathiswa ukuwaqhuba ngemfanelo njengoba amafutha ezimota esethengiswa ngemali yakwamanye amazwe.
Sizabagrupha ngama-2-2-2 sibathwene ezintweni esibona ukuthi bangazenza njengesepa, njenge-slow polish, njengemafutha okujova. Sibone ukuthi bangawenza bese sibanika i-startup pack ukuthi bazisize emakhaya.
Kungabe kuyisigaba sakho osimeleyo yini esenkayi North, njalo libathetha njani abesifazana abazaphatheka?
Angithi saqala se-Tholotsho sayewandi khathesi sisenkayi yenkale ngesamigama. Sike sabantu ababizwa omama bathwena befika i-40 some over 4. Sabona ukuthi hayi emawodini kwakubuye ngxenye nga-3. Manje kathesi sithe thina wonke umama ofuna ukuzathwena kabuye, ngoba isibo bonke abaza kuthi ekucineni bakuthathe lokho. So sizalihlanganise ngamawodi amabili, omama babuye ndawonye sibaqeqeshe bendawonye. Sithe ngamawodi amabili, amathathu, amane, siya ngokubaseduzane duzane. Asikhethi muntu, sikhe lowo ofunayo, lowo ofisayo. Olesifiso sokuthi azenzele isepa yakhe, azenzele amakhandlela akhe, azenzele amafutha akho okujova. Sesabathena kudala ku-baking ukuthi bazenzele isinkwa sabo. Njalo baningi abalezigayo, sizabancedisa labo futhi ukuthi bathole umumbu GLB ukuthi bagayise okunye ukuthola kusupha ezigayweni yifuel ngoba izigayo eziningi ngezedizili and abantu bagayisa ngomumbu abanye ababe bengelamali and yet idizili yethu ithengwa ngeforeign currency konke lokhu siyakusikukhangele siyancedisana ke labo ukuthi sibone ukuthi singenzani ukuthi izigayo zithole idizili njalo bagayisele abantu ukwenzela ukuthi impuphu ithengeke.
Kulezi inhlelo basukumela phezulu yini abesifazane njalo bakwazi njani ukuthi inhlelo lezi zikhona?
Njengoba nantsho kathesi siyakhuluma siyathumela lakubo sobhuku ngoba sobhuku umuntu womuntu wonke njalo ezigabeni lapha kulamachata avele khona abantu baphoselane njalo lakubo DA siphosele lapho siya ekuthuthukiseni abantu akulabandla elokuthi kumbeni ukuthi wena ungumRoma wena ungumAngikeni wena yiphi i-political khonokho okuyizinto okudivide abantu asisakufuni ikakhulu ezabelweni sifuna ukwenza izinto ezibambanisa abantu sihloniphane sibambane senze izinto zethu ndawonye lapho abantu bangabuya sibuzi ukuthi ungena liphi ibandla ungena yiphi isonto ungowangaphi as long as umuntu enesifiso sokuthi enze into empilisayo and ubuyanga lapha umakhelwane wakho engumnyanga uyahlupha sonke asitheni cwi ekwenzeni izinto eziziphakamisayo
singathi inhlelo zikahulumende zonke zenezo ezizwakala zizinhle njengoba sibona abanye besithi hayi uhulumende unganiyehluleka ukuvuselela umnotho welizwe.
Ye, lokho akusoze kuswelakale. Njalo labanye abazibambileyo lezo nhlelo abale corruption abasoze baswelakale. Mina ngihlala ngikutshilo kubomama ikuthi ungayibona i-corruption kumbe ningayibona libabili libathathu lingathuli. Kuningi sesikulungisile omama bebuyile. Ungaze ubuze bani lobana kula mama ngitsho yedwa obuya phambi kwami lohlupho lwakhe usilihlalele phansi singalulungisi. Khonokho yikho isizwe ukuthi inhlupho esizibonayo I haven't seen anything engasolvekiwe okunye kuyasehlula ye kube ngaphezu kwamandleni kodwa lapho esenelisa khona siyazama ngamandla wonke ukuthi silungise and mina ngiyabakhuthaza abantu bakithi ukuthi asibambanenini sibuye le nhlupho ezinye ziyasidinga ye kodwa ezinye siyazisolva siqhubeke siya phambili.
Lo ke ngunkosikazi Sthembiso Nyoni umphathintambo kahulumende obona ngeziphathelane labesifazane kanye lamabhizimusi asathuthukayo engwebandla leZANU-PF ubexoxa ecingweni losithandekile emhlanga weStudio 7 ekwobulawayo.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eWashington DC.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba athiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi uhulumende usezavuselela uhlelo lokufundisa abasakhulayo ezomvikela ababesaziwa ngelokuthi ngama-green bomber. Kuzafundiswa abazinkulungwane ezilikhulu 100,000 ngeminyaka emihlanu elandelayo. Iphephandaba leChronicle lilodaba lokuthi uhulumende ukhathazekile ngokuqonga kwentengo yokudla ezitolo ngalokho usebiza umhlangano wesiphangiphangi labalungisa impahla labayithengisayo. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngibingelele abantu bakithi ku Studio 7. Hayi ngihlale phezulu kwaludabi kakhulu ohlezi ukupha abantu ukukhuluma ngokuthi hey unkomo wasithengisa. Ngibona ngathi imthwakazi Republic Party njengoba ikhona imthwakazi Republic Party and siyakwazi sonke vele ukuthi umuntu emathebeleni lokho umntwana esapha. Hayi imthwakazi Republic Party umntwana esapha, abantwana besapha. Akukuthi ukuthi ungaphuma ekhaya lika baba akho sase yifamily noma lika lingazwana lokho ulihlupha kodwa sase yifamily. So imthwakazi impona ngathi ngasiza kakhulu abantu bakithi ukuthi vele kahlahla akho vele izapha ayifakwe under pressure ukuthi vele sayo ukuthi akuhamba njani kuze kufike isibangeni sokuthi ukupha abantu bayo kangaka abaningangaka bebulawa izalo PF akuvele impela uSibangelizwe nje ngoba badle inkomo uyakwazi ikhetha lehlale ngayo namasosha akankomo basaphila abazali laphambili bevele ukuthi kwahamba njani kuze kufike kuthela abantu bezebef ngoba ungathi uyabuka abantu bathwila amanxeba khona ukuyenza yini umathebelelendi abantu bamathebele bona kodwa behlukane phakathi kwembono bengazwanani bodwa phinde futhi kulimazela iZimbabwe yonke abantu bezimbabwe bengazwani futhi bonke ngenxa yento eyenziwa izalo PF isasekhona izalo PF nababulali bakhona bakhona ungakuthi wonke umuntu ezimbabwe uyadinga mpela ukuthi ebe-strike sibesikhulu kakhulu kuvele ukuthi abantu babulawelani la uzaphukazama uku-ecta yenza eqondileyo mpela ebe nguzakhokhela le nto ukuthi kuvele ukuthi abantu bakhe babulawelani kangaka ngoba masisala sina soda singazwanani asizi kwafakazwana safazazwanani if labo bantu abayenza lokhu sabayeka baze bafa baphela bengazange betsho ukuthi kathi kuhamba njani so into enjani iyadingeka ukuthi kakhulu umthwakazi i-public party lozapho ake behlale phansi bekhulume ngoba intwazi la iyatsho ukuthi izapho yabulasa abantu lozapho elithule bekekhulume bona bodwa bekeyotshela abantu kathi kade kwahamba njani abantu inkwendlo bazifunandabalazo and siyakwazi ukuthi phambilina ngesikhathi esadlulayo kwakungakhulunywa ngakhona kungakhulunywa ngakho izalo PF ibulala so akukhulunywa lesi khathi bezothi abantu bezwanani ngoba solonke izaphu le mthwakazi kungela kungathelwana amanzi kahle kuyalimaza imathebelendi kakhulu izabona abanye bethu behlala besiya emashoneni basola kathi hayi babheke ukuthi ekhaya belo ubaba lo malume laphana kwawuzwanana so into kumele ungaba abantu bayilungisana leyo ngoba ungabona ukuthi azikhuze ehambayo umthwakazi wabantu wethu ayikhuluma ngakangaki ukuthi ile nto eyenza eserious ebona ejabulisa abantu abantu ababona ukuthi hayi bengasikhulula ngingakhulumika kulo sisi ngoba la ngiyabanye khona kodwa kusala into ehlale yenza umnankagara ehlale yethuke ekhuluma la imthwakazi layo isisina le ikuthi iyamxegisa amabru karit impela omunye kadonsa unyawo lolu bedonsa unyawo lo izano PF izazilivezi iqiniso kuphela
studio 7 hayi philani lapho liphile lapho hayi ngiyalithanda mina liphilani lonke lapho hayi besembulisa-ke bonke izizalwane zasezimbabwe nalo ke mphinda futhi ngidaya abadala nxusa abadala
elibonani basakazi be-studio 7 labalaleli ngiyalibingelela nelisethulela iindawo ezimnandi ngibe sembingelela lamasesisi wonke ngithi hayi philani ngenkosi likhuthaze bonke beyirejista ukuvota lingakhali ukuthi amabandla kabambani ye kuze ukhitshwe iZANU-PF isisisi yodwa iZANU-PF yayikhipha la izanu iyakwazi lokhu ngibe semangala amanye ama-supporters MRP lo president wabo owathi yena izano ilwa labo ngayi ilwa lama opposition nga iyabopha kunje kubotshwa ababa ama members awe CCC lawe zaphu kabotshwa okungakuthi tribalism so izaphu yona yimhlobo bani ngamashona indawo nxa kuyi tribalism baye kuthi iCCC yama supporters eCCC yabotshwa kabulawa kuthwaliswe nzima wabo ngubani osowafaye ku MRP kamqondisi ebulawa yizano bangathathi igugurawundi benza ungani igugurawundi ngeyabo igugurawundi ngephathi yabo igugurawundi yamandebele lathi safina so igugurawundi aseyokukhampenela bona so nxa bona besithi bona izanu ilwa labo ngubani owafayo kibo kuphathi yakhe umqondise kulwa yizanu njengoba kakazabulale muntu kuphathi yakhe kunje kusisisise silabantu ababulawayo kulabantu abasejeli i-MRP kathesi sibhizi ustudio 7 ngowe-CCC yeyo studio isolizasoliza isole le bhasi ehambayo akulanto abangayisoliyo kanti bona banjani kahle kahle baphongulwa lamanye amabandla nje asekeleni umhawu sifunde ngikhuluma iqiniso ilizwe libulewe ngamanga amanga abuleli lizwe umnankagwa lezanu bebekhuluma amanga labo sebefuna ukuqalisa nxa kwi-CCC kwabotshwa abantu kwabulawa nxa bekhuluma bakhuluma iqiniso i-ZANU-PF yabopha ama-opposition wonke iyabopha ungazi ube yikuphi iphathi iyabopha abakhuluma iqiniso iqiniso yileli lidingakalayo kwistudio ayamanga istudio 7 kayisapoti i-CCC istudio 7 liqembe elizimeleyo abayekeli ukube belosebebhizi ngestudio 7 bazagcina sebengasela abantu kathesi kathesi bebesola unkomo kathesi kathesi sebesola istudio 7 vele kutsho ukuthi bona bazasola wonke umuntu vele kutsho ukuthi ayi i-MRP ayisarendi shame liphathi leyi sifuna ukuyidlela khona lokhu next year
studio 7 linjani labalaleli bonke hayi thina siyaphila sile nto esikhathazayo kuphela ama-audio ngiyafaka ama-audio amafundo bakithi kumbe kukhona engakonayo linjani kodwa lonke hayi thina siyaphila okhulumayo lijaha lelifana udaniel nqumalo isithi yeyi bantu kawule bochuma alike lithule sokufuze ukuthi liyeluse iinkomo zenu emapulazini enu alike lithule bantu abadala lithi izimbabwe irayithi ngaphi akula mali akula msebenzi akulana amayuta adubeka agqoka izigqoko ezidabukileyo gqoka ithenisi lize liphele abantwana abasuthayo ngabenu ngina ziphulu zezami.
Ngithemba siyaphila siyaphila sonke basakazi bethu, lo basakazi bethu ku Studio 7. Hayi, nami ngeke ngathi ngiphawule ngimangangena lapho ku Studio 7. Bandla hayi, secholothi impela ku ground. Hayi, zanuke ayisena style ke lapha nasihambe robha abantu. Asazi ke laba lokho bethu zanu PF kodwa ke ngokubona kwethu thina esiku ground hayi ayisekho. Sesijugulile sayikhipha ngoba bathethisa abantu izinto ezingekho mihla yonke. Amanga akampeyina ngamanga abasenayo into yokukampeyina ngisho kwasamabele ababerobha ogogo bethu ngawo abasenawo amabele lani irayisi alisekho yagcina womgabe lezanu kwamnangakho le hayi ayinalutho le bantu funa likwazi ukuthi hayi kampenini isiqinile thina ama-3C siyakwazi ukuthi umfana siyamfaka angene ujaha estate house
ngambingelele Studio 7 ushesha lapho echolotsho madoda awo nami ngengene boku Studio 7 msakazi kudlala kodwana ke siyaphila thina ngithi ngengiphawu lapho ngikhuza abafana bemthwakazi mani badlala kabi abafana bemthwakazi bathuka umuntu omdala Joshua Nkomo. Joshua Nkomo unomlando omkhulu kakhulu omuhle esizweni samaNdebele kodwa manje bazibiza ngokuthi balwela uNdebele. Asazi uthoba uNdebele uvelaphi ngoba uyena umuntu wokuqala ofuna sihlonishwe lapha esiNdebeleni Joshua Nkomo emva kwabomzilikazi nabolobhenkula kweza uJoshua Nkomo qhawela amaqawa kodwa abafana hey bathinga umthengisi igama elibi mhlambe embi futhi leyo bengayiphindi futhi bayisho bafana bemthwakazi angazi-ke ukuthi-ke ahlehlele impela umqondisi lo wakwamoya unisuke enibhemiseni lapha ecosmo city yegoli bafana unibhemisane umqondisi ngiyangibonge msakazi
livuka njani mazimbabwe amahle siyavuka lathi siyabonga kakhulu Studio 7 basakazi lesicelo nje esincane lapha engizama ukuthi siphuthume ngiyezwa ama-councillors ekhala kakhulu lapha siyezwa kakhulu ama-councillors bela hayi kodwa into ekhona lapho kwenzela ukuthi lathi sikwazi ukuvota sisalele mpela kakhulu ingakhala yebo kodwa sisalele kakhulu abantu abathethe izithupha sebebaningi bathatha izithupha nje izeki nayo kade ikhona lapha eduze okungathi bekufanele ukuthi izeki ngabe yiye ehambe emuva abahleli laba abathatha izithupha ngabe yibo abahambe phambili khonoko yikho kwenze ukuthi abantu baze basalele emuva kakhulu ngenxa yokuthi izeki ihambe eduze kakhulu siyaxolisa lapho ma-councillors cela indlela yokuthi kungeke kwenzeke yini ukuthi ama-councillors labo sobhuku bathathe elinye izanu ukwenzela ukuthi sithole amaphetshanyana okubhalisa okunye esikhala ngakho kakhulu basakazi be-Studio 7 ake sidlulisele lo mlayezo lo mayelana nge-network ama-econethi aphansi kakhulu nge-network yabo iyasihlupha noma kulo mlayezo ufuna ukuphuthuma ukuthi sihambise noma yisemapholiseni amapholisa angeke siwathole kuhle noma lo mlayezo ufanele siwuhambise uhulumende ngama-WhatsApp wabo akusebenzi i-network yabo iphansi kakhulu thina sisemngceleni kwezimbabwe lebutswana e-ward 5 ama-ward analo usuka kwalapha e-ward 5 kusiye ekhezi ama-network akula sicela sicela abe-econet basiphakamisele kakhulu na-network bafake i-booster kwesigangatsha lugodo nje olungasebenziyo cela balungise leyo ndawo siyawuxolisa lapho ma kule phutha elikhulumileyo kodwa ke sekulugodo olungasebenziyo bafowethu yabonga i-network ma-econet i-network ma-econet yabonga okhulumayo ngufamona e-ward 5 sibonge kakhulu uhulumende ngokusinikeza izithupha siyabonga sorry ukuthi landisa isikhathi esiningi kakhulu kwenjahini
alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Ukwezemelika ikomiti yedalela ephalamende ecubungula umvukela owenzakala kubalwa amavoti ngozibandlela nyakenye iqhubeke ibuzisisa abafakazi izolo lapho okubukiswe imfanekiso yekwenzakalayo mhla lokho njalo kwethulwa lobufakazi ngabasebenza lowaye ngumongameli umnumzana Donald Trump. UTrump bathi wayele njongo yokudinga ukuthi avale ukuthi unqotshiwe. Omunye owethule ubufakazi ngomfanekiso wevidiyo ngumnumzana Pat Cipollone owayeligqwetha lesigodlo se-White House. abanye ababili abethule ubufakazi ngwaye isikhulumeli senhlanganiso eyakhokhela umvukela lo e-Oathkeepers uJason Van Tatonove ogcizelele osekukhulunywe ngabanye phambilini abathi impela uTrump wakhuthaza lolu dlakela. Hayi, isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sisonke, kodwa sizadibana njalo ke kusasa kumbe ngesikhathi sika 7:30 ntambama lamhlanje. Igama lami ngu Chris Gande.